Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundo eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile ezikolo. Uhulumende uthi ukhayelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-PTUZ kanye le-ATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma lentatha lezindaba eseRR umphathintambo wezemfundo eprimary lesecondary umnumzana Thondela Moyo uthi izikolo akumele angazibambe ngamandla abazali ukuthi bathenge amayunifomu esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumele angazixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are basic. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama-extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo esikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama-extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hashi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya. Umnumzana Sibindi usole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda. Umsekelo omgcini sihlalo kobulawayo kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ATUZ umnumzana Tinotenda Kidakwa uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa.
Ababalisi be-ATUZ sibekelane ukuthi izikolo zivulwa akumele besiye emsebenzini cause asila imali eyikhwanayo ukuthi sibe emsebenzini laphana.
Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takawa Firajou laye uthi ababalisi abalungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi. Kumbi kwakhe umnumzana Jou uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo. Izikolo zivulwa ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso sedlula amachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58%. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kancube.